ngithukile ngithe ngisizwa namhlanje mina ubana kejaha elikhulu ijaha ke ladlala ke umdlalo wenguqu esibangeni esiphezulu ngesikhathi sikafabhishi kulo team othiwa yi-dream team elabo Willard omercedes bantu o-adam upeter oshonayi o-bruce grobler kuthiwa kasekho kwangithesa ngovalo ubana kathi kei nkulunkulu kambe ngabe sohambe njani ngethuke kakhulu akathesi ngiyaqhuqa ngoba sesasonge khonapho ku-7 sikhuluma ngebhola lezimbabwe kubuhlungu kakhulu.
Ube ngumuntu onjani ngokumazi kwakho uGundane Chisa?
Lakungabe ngixoxa laye kulezi nsuku lokuthiwa ama-social network okuthiwa ngo-WhatsApp bekulijahe lizijabulele uyamazwe ebeyisiphoxo esikhulu. Ngimbonane laye-ke ngumeyi kobulawayo sixoxa ngendaba zebhola-ke elungise sithi-ke uzulela ama-players sahlangana engubuzo ukubana-ke emazweni ngari-ke ama-players nxayemelwe ngabantu bajwale ukuthi benzeni esithi lapha kwehlukene-ke khaya ngoba ama-players kalayo inzuzo kalamali ngakho kunzima ukuba mela usebenzisa-ke izimali zakhe ebhoda esiye balwele emaqendini ngawuhlezi laye lixoxa ngezindaba nje bengumuntu wesiphoxo kakhulu njani wazi ukuthi icebulelane le-dream team laleziphoxo zodwa orambo o-hillard ngakho babejwayelene konke labadlali bangikhona babengabantu nje abathanda-ke ukudlala labanye abantu ebelijake lizilungele kakhulu kodwa usize-ke abadlali abaningi ezimbabwe bebhola abaningi kakhulu-ke ade behlukumezwa kumbe behluzwa ngamaqembu labadlalelayo bencitshwa izimali zabo ezokudlala iqembu kukanti-ke okwaGundane behambe ebalwela abayitholi imali yabo.
Ukuyini ozamkhumbula ngakho?
Ngizamkhumbula ngokuthi-ke wayengumuntu-ke okhangele phambili ongakhangele emuva umuntu ongazondi umuntu othanda bonke abantu umuntu ongelabandlululo umuntu owayelesifiso sokubana umdlalo wenguqu-ke uphumelele eZimbabwe kukanti-ke beseqalise-ke lo msebenzi wakho omuhle okulungisa ukubana-ke abantu-ke abadlala ibhola babe yibo abakhokhela-ke iqembu-ke lezifa basebenze balungise-ke umdlalo weZimbabwe uthuthuke ufe engawuqedanga engawufezanga-ke lo msebenzi wakhe okwamanje onguzisa usizi ukubana-ke laba abadlala ade bemelwe nguye-ke waGundane amacala ebengapheli bazothini.